uSthembisene Sibandanga umkhokheli weqembu elicula ingoma zokholo ele Sisters of Paradise njalo uqale uhlabela esendaweni yesigodini lapho azalelwa khona. Lo sisi oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu phakathi komkhankaso wokuba imisebenzi yeqembu lakhe yaziwe kwele Zimbabwe njalo uphethe idlalade leqembu lakhe lesithathu elilegama elithiwa sinjalo.
Ngisebenza kakhulu seSouth Africa kula engirekhoda khona engenza khona imisebenzi yami yonke yokucula. Then okwamanje ngisebenzela ekhaya. So ngisalandela ukuthi ngoba mina so South African umZimbabwe umsebenzi wami wazakale eZimbabwe.
Leli dlala daily thiwa sinjalo lile ngoma ezilichumi lane njalo licindezelwe lonyaka elizweni leSouth Africa okuyikho futhi yaphekela khona idlala dela buyela kuqala eliphume ngomnyaka ka-2011 elithiwa mhla uJesu ebuya kanye leli licindezelwe enyakenye ngomnyaka ka-2013 elithiwa ngubani ozayongena. Sibanda ithe zomculo iziqale ngesikhathi isakhula ifunda esikolo seShali esitholakala khona le ndaweni yesigodini kodwa ithuba lokucindezela ulithole lapho esechaphe wadinga umsebenzi elizweni leSouth Africa.
Be ekukhuleni kwami lesithikisha bengidlala mina vele bengiinterested into enokuthiwa umusic yabona, but into kade ihleli kakhulu kimi ukuthi mangakhula ngizayenza umusic oso bengifisa i-gospel la kanje ekurekhodeni kwami ngarekhoda i-gospel.
Amanye amalunga eqembu le-Sisters of Paradise ngagoqela u-Abigail Moyo, uSicelo Sibanda, uPenelope, uNozipho, uMbali, uAnele kanye loLisa. Indimi abazisebenzisa nxa behlabela ngezigoqela isiNdebele, isiNgisi, isiTswana kanye lesiShona. Nampa bephuma enkundleni ngengoma yabo ethiwa uma inkosi ivuma sizophumelela. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, ngimuJoseph Njanjini.